kuliqiniso injongo yokubumba i-Movement of Democratic Change, MDC, ngo-1999 sasivele sihlose ukuguqula okudala kubuye okutsha. Khathesi usapho lukaMzilikazi noMambo luthwele nzima, luthwele amagaba avuzayo ngoba akulamali, inotho kayikho. Konke lokhu yikho kwasenza sahlangana siyi-civil society, siyi-ZCP, singama-church, singama-youth organization, labomama saqoqana saba lebandla elikuthiwa i-MDC, khathesi i-MDC Alliance ngokuguquka kwezinto. Singabantu esithenjwe ngabantu, njalo silabangani abalemali emazweni athile. Into yokuqala yokulungisa inotho, singaba nenotho sokusiba lemisebenzi emafektari iBulawayo ibe yintuthu ziyathunqa njengakudala. Abantu bayekele ukuthengisa amatamatisi, bayekele ukuthengisa ama-discard, babe lemisebenzi elomkanjo. Yikho-ke uchamisa njengo-president we-MDC uthembisa abantu ukuthi inguquko ifanele njalo ayisozibiyele emuva ngaze idonki libe lempondo.
Umanyano we-MDC Alliance ubufola izolo, ukhonana ngokuningi okuphathelane lokhetho. Abantu balesifiso yini sokuyavota? Kukhanya kule ngxaki eziningi kangaka.
Ukutshengisela ebe sizama ukuveza amanga ezethu. Abantu bazimelele ukuvota nje kakusasa, kodwa bafuna ukuthi indlela yokuvota ilunge. Namhlanje koBulawayo sibe lombono, sahamba sayabona e-Rose Camp amapholisa asevota nsitha izeki ngekho, amabandla esithi ngama-stakeholders engekho, o-presidential candidates ang-23 abakwazi. Sithe sikucungula abathi bona bavotisa amapholisa azasebenzela ngaphandle kwakoBulawayo. Ngubani ethe supervisor, ngubani ethe observer? Thina sithi sizawina noma kubomvu kunjani, kodwa sizama ukuthi sitshele abantu ukuthi sifuna ukuthi kulingane. Kuzaba nzima ilizwe leli lingatshontshelwa ama-election. Thina sifuni ukuchitha igaza, sifuna ukuhlupheka, sifuna i-peaceful elections. Ozawina simbambe izandla, hatshi kutshontshelwe nini. KoBulawayo ngapha sesiqedile, sizawina noma kubomvu kunjani. Laba bazama ukutshontsha njengelokho esikubona e-Rose Camp, kuzalungiswa ngabadala phezulu. Ngibona namhlanje ukuthi igumba le-executive yakhe, ama-commissioners, ayayangeka ngoba ide sibatshela ukuthi ubutshotsi ukhona. Kukhanya ngani izeki libandla lezani. Namhlanje siyababuza ukuthi e-Rose Camp kwenziweni, sokuthengisa ngani amapholisa wonke bevotiswa nsitha singakwazi. Hathi okhuluma ngobaba uChamisa siyamlandela noma kubomvu kunjani. Thina sizimisele koBulawayo nangapha emaNdebeleni, ngoba mina ngikhulumela iBulawayo, iBulawayo ikhulumela amaNdebele le-Midlands. Yikho-ke hathi sizashipha kuhle, akunakwenza sihlupha.